Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Banomthetho lowu mubi ukwedlula iphosa. Ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi ninje ngimember of parliament. Nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo, bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ebhasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, kodwa usolwa ngabebandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nje yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kulokho kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ubugebengu. Ukubona kwami kube yindlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday liviki leqembu le-Insizwa Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela ePhalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act, PORSA, wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye iingcwethi kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owe-PORSA ngoba upha amapolisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamendini njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu, yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho, uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba la malunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina mbona ngazana umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa. Ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi ninje ngimember of parliament. Nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo, bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma nabantu kuconstitution yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lesingundengunde kubompilo ngale abantu kwabachatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini, njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle, njalo bechothoza nxa kuyukuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini. Umthetho lowu ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukomiti bekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ePhalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa ukuthi babengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikomiti kayisiyo epasisa umthetho. Ikomiti kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele, omunye nomunye evotele kuphela lokho akukolwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo ouqindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba bafuni ukuthi abantu bakhulume. Bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi. Ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa. Nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini. Mina angisuye MP owavotela khona lokho, njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe.
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalele ephalamende njalo elilunga le-MDC limuzwe exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo. Untungameli uthi niphinde waxoxa njalo lelunga lezanu-PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kwephosa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesula yonke imithetho emibi.
Akula lizwe elingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emeliyivikele. Esakubonayo laphana ngabo January abantu bedinza ama properties lani. Kumele ihulumende izame ukuvikela abantu, ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo iyalifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Ha iphosa yayimbi kakhulu ntungameli. Akulanto yayimbi njengephosa. Iphosa yayimbi kakhulu. Singake siyilinganise imthetho le lephosa ngoba kususwa yona iphosa sokuphakwa imthetho efanele abantu. Yani iphosa ingafanelanga abantu liyani imthetho njani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela besebenzisa ngayo iphosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa akula police eliza shukuluza umuntu. Ngakwezombangazwe kumbelani konke okunye ukuthengisela akula. Ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu PF uxoxele ntungameli Nkomo ekobulawayo. Ikomiti yedalela ephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezanu-PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgciniselelo wale komiti. Umnumzana Tendai Biti owelilunga le-MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kaBiti le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa lenkampani yi-Reserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedale lephalamende. Kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezanu-PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcinisihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezanu-PF laba ikuthi amalunga e-MDC ayalile ukuya edalela ephalamende izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga e-ZANU-PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla.
Benze kabi kakhulu udaba lokuthontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa lokho kwamukela lokungamukeli uTendai Biti. Inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe yibusela liqedwe yibugebengu. Ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awephalamende bakhetha ukucasha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje.
abezanu-PF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa nguBiti. Kuyabe so kusitshoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela ephalamende.
Yebo, kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje ephalamende okuzabe kusitsho ukuthi ivoti likalisenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale parliamentary committee, accounts committee, public accounts committee. Kuse ngachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF kuphela iparlamenti ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe kwabazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuthika ngabantu balwe nenkohlakalo bachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhonomo khatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku Public Accounts Committee.
Emthethweni Ncube, i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa loludaba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela ephalamende?
Okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers, ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende nawabe executive lawa amakhothi. Inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende ikomiti kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli Nkomo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Usulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sokuyiminyaka emibili lokhu wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni, kodwa abantu beZimbabwe bathi waluthezwa lulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo, nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impupho, amafutha, lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sisingamadola alitshumi lanhlanu, kuthi impuphu yayingamadola amane isingamatshumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kamuseyala uthi xa uqathanisa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulomehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona. Izinto zazivele ezinzima, sasisizwa abazali bethu besithi hey akula mali, akula kudla, kulani, kwakuvele kunzima. Kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono. So normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono, but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kamnangaga wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma ikakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende, abasebenzi ngama-civil servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende, nxa kungaba le inflation uhulumende bebezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke emewandawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labosomabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khayela kathesi ama-prices akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85, kathesi iyi-$60 2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3, kathesi iyi-$40 i-5 kg. ama prize akhwele kakhulu and then he's just a quiet leader. Uthule akakomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakala ukuthi kanti yena vele umi ngapi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi ngizabo engcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafadzwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangela ibo bobabili umgabe loMnangagwa ngakho ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa ngenembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu sananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesokubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingababuhlungu okwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngoba uMnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga Sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona khathesi sesebuhlungwini but hayi sesilande emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina wayevela athatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isisindo ngesiqubo esesabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kwele-Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele-Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARV. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
UMnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengoZulu kaBulawayo senzani ekusizeni ukuthi ihlelo zokuqhubela phambili uBulawayo ziqhubekele phambili, ngoba nesikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiweyo ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fundi yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele ephalamende engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqakathekileyo singase sikhulume inhliziyo yabantu abasha yikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi leyo khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama-numbers, the plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasekhulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo, akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashokeze i-adria.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane, lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese silabuso. Asizweni uEzra Chisanda exoxa lo Sphutshiwe Dube omele leli qembu.
Impilabuso yazalala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcos Banda. USkhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legruphu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso labo Vuka Ndoda.
Iziginqi zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uSkosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungule ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini? Luhlelo Woza, Woza Friday's Lane Sees Express Band.
Thank you.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo jazz marabini omakhosibanda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka
ukakatshekile uzinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
njengo sembayo isikhathi sedlule ngumangoye ungaphosa ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu yethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757 siyabonga
ukakathekile kuzinake
ziyakijima ingoma zakhona umdumo wejebelika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhotshise labo kuhlelo waza Huzza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami Ezra Jesus Banda
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasifuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingaja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba mnembili engalaneni yemklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yeMandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBhosa uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Ungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sileze endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo ngoba mina iqiniso yikuba ngaqashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye eselelise ukwenza njengeqembu yikuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo leFC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana leBulawayo Chiefs kanye neleChapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana leBotswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisipaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu le-Tel 1 lizemukela eletriangle United ngase-Ascot. Iqembu le-Chicken lizadibana lele Wange ngaseluveve. Iqembu le-Herentals lizadibana lele Johannes Stars na National Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars lizadlala leli chapungu ngase Power Pump. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngase Vengere. Iqembu le Dynamos lizadlala leli Black Rhinos ngase Rufaro. Iqembu le Yada lizangqinana leli Caps United ngase National Sports Stadium kuthi iqembu le ZPC Kariba lizadlala leli Harare City ngase Nyamunga.
Asketi sesihliwa ngumango sesilivalelisa okwamanje olivalelisayo ngupractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.